uchukuthi msebenze nabo kakhulu bebekhangela inhlanganiso ezikhangelane nabagogekileyo labantu abaphathekileyo kwezokugula bekhangela nezintandane nabantwana nje abanenhlupho ezehlukeneyo abakwenzayo bebenika inhlanganiso ezinjengabo-John Slazen ovula indlela eziningi nje inhlanganiso ezikobulawayo khonaphana ezikhangela abantwana bebebanika sibili impahla kumbe ukudla abake bekudingile umnyaka wonke bese bebabiza besiya khona mfana e-small city hall asike umeya abesebanikeza nikeza into eziqakathekileyo eziqondileyo ebezincedisa phose zincedisa umnyaka wonke
kuyaguqulwa uluhlu lwabantu ngeminye iminyaka kuthathe abanye njengoba iningi labantu liswele
okulapho bekuyukuthi nxa benika inhlanganiso kuba nzima ukuthi bayiguqule inhlanganiso ngoba iyabe siyi-beneficiary evele ihlala i-benefit but ngapha ngasemalokitshini bayanikeza ogogo labagogekileyo lezinye izintandane babanikeza ngapha kuma-wadstructors abo ama-social workers abo kodwa bayamemezela ukuthi sicela abantu bezobhalisa kumeyasiye fund babuye ehofisini ye-welfare bese behamba ngehofisini besiyabhalisa but isikhathi esingavele ukuthola bona laba abavele bethole
kahle kahle yiziphi impahla ezande ukwabiwa lapha
njengenhlanganiso ezinkulu lezi engizijile ezinjengabo-John Slazen o-Gyrosdil obani bani ababebeniwo bakhangelekela ukuthi bashota ngaphi kumbe lokhu kungaya ngaphi njengamahomi ngonkosi bantu kanye obani laba bayaphiwa impahla zokwembatha amasefo okuwatsha okokudla o-cooking oil ompupho oshukela abaphiwa into eziningi ezinhle oshupolish o-colgate bayaphiwa baphiwe namafuthi ampazisilake vela kwezinhlangano ngiso ezithize ama-business people athize amasefti athize ayabe ethe angenisa kumeyasiye fani bese okusithi ngapha emalokitshini ogogo labathize ababe bebhalisile bande ukuzuza o-cooking oil o-rice lempuphu nxa kuhambe kuhle kodwa kweminyaka le ethize elihamba bekukhanya bekungangeni kuhle kumeyasiye fani bese bezuza nje behlephunelana ingqondo lonaleliyane ukuthi wasukuhlephunelana enxa bazuze nje impuphu yabo o-10 kg bazuze ngo-rice